Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu ekuseni ziku 19 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi basola ukukhalala ukulalela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa edalele ephalamende okwenziwe ngamalunga e-MDC izolo.
Abantu bahambile court. Sina sikhuluma ngabantu abaphilayo, bona bayadla bayasutha. Abantwana la ukuthi belungise, simelele leyo 5 years siqale phansi. Because kathesi kuzabe kuncedana kube kuhlaselwa, kuyasina sekubliwa sokulimazana lapha phansi.
Izethekeleli zimisa ukuvakatshela eZimbabwe kulandela ukunqoba kukhetho okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuzisa ubuhlungu nxa ikhampani e-ADC isenze ama-budget projections based on these bookings. So kumele betshintshe ama-projections abo ngenxa yama-cancellations wona lawo. Baningi kakhulu kanti.
Kuhlelo lapho isihlaziya indlela eyavotwa ngayo esigabeni seMandebeleni namhlanje sixoxa lomkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo.
Abantu bakithi kabakhohlwa lokho kwenzakala ngesikhathi sombukazi. Bengeke babe yizithutha namhlanje ukuvuka selivotela uMnangagwa owathi bona ngomunye umnyaka bangamawu afuna i-DP ngelanga elilandelayo kwavuka kuse abantu abangu-55 elubani. Ngokunjalo ubufakazi kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kunabanye abantu abasola ukukhalala ukulalela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa edalele ephalamende okwenziwe ngamalunga e-MDC izolo. Amalunga la aphume wonke ehoza uMnangagwa ememeza esithi sela ngoba bathi kakhethwanga ngokusemthethweni waqilibezela. UMnangagwa ubevula ngokusemthethweni idalele ephalamende njalo wethula amazwi akhe esimo sesizwe i-State of the Nation Address. Kodwa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana ebulenjini basole kakhulu amalunga e-MDC labe sithi agida ndawonye kulokuthi adonse ijogwe ilizwe liye phambili. Sixoxele esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, unkosikazi Zodwa Ndlovu othi amalunga edalile ephalamende awebandla le-MDC asechitha isikhathi.
Hayi, mina ngokukhangela kwami baba mbone ngani sokungamadlwane sokudlalwa sokuyanga into eqhakathekileyo lapha sokuzimpilo zabantu. Nxa abantu sebefika benze ngani ngabantwana akusacaci ke ngoba baza kwenza kangaki i-5 years yonke le ikhona. Niyabona kusuka sokungasacaci. Hayi, mina njengomuntu omdala ohlala ngaphandle kwelizwe ufuna ukuthi ahambise izinto asebenze eZimbabwe, ngibone ngani badlala ngathi because bafanele balungise ilizwe. Abantu bayafa ezibhedlela, abantu abantwana balazikolo, akula msebenzi. So lokhana wokuhlabela belokhu bedlala ngathi hayi lokhana angikuboni kahle.
Nxa ukhangela ubona ngani kukhetho oluzayo bengaswela yini usekelo ngenxa yalokhu abakwenza kathesi?
Yeah, because bakhanya besadlala phela njengabantwana. Akula nto ezahlala phansi labo bazabehlabela bephuma besiyale. Kuyini manje khona lokhu? Ngabantu abangakhumuzi wona lowo kubi ilizwe bona leli. Basadlala. They need to be matured, bebekele into zokudlala. Lapha kunzima ekhaya lapha. Abantu abethu bayafa ngendlala. So kathesi sekhethiwe u-president. Senze njani? Sizatshona sigijima ezitradeni. Abantu bayagula la. Abantu bayafa ngekholeza. So kube bephuma behlabela kuzancedana.
Bathi bona ngenxa yokuthi wacilibezela kukhetho abamnanzi, uthini wena lo?
Bahambile phele ekhoti. Abantu bahambile ekhoti. Sina sikhuluma ngabantu abaphilayo, bona bayadla bayasutha. Abantwana la ukuthi belungise simelele leyo 5 years isiqale phansi because kathesa kuzabe kuncedana kube kuhlatshelwa kuyacina sekuliwa sokulimazana lapha phansi bayakhona ukhetho labazama wahanje ekhoti kwenziwa yonke into but manje siyenze njani phela bazaphuma kangaka ephalamenti kulokuthi kuhlale phansi indaba ilungiswe uyaphuma njani bazathini phela.
Alo ke ngonkosikazi Zodwa Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBilitane. Izethekeleli ezivela emazweni afana leMelika leNgilandi zibikwa zacitshisa inhambo zazo kulandela ukunqoba kukhetho kukamongameli Mnangagwa lokudutshulwa okwenziwa abantu abayisithupha ngemva kokhetho. EleMelika phambilini kokhetho lethula amazwi okulimukisa izizalane zelizwe lazo ezivakatshela eZimbabwe elisithi isimo simanzonzo okungabangela ukuqhamuka kwedlakela ngasiphi isikhathi. Ukansela wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume njalo osebenza kwezokwethekelelwa kwelizwe uthi kulamankampani akumsebenzi lo agcina eselahlekelwa kakhulu ngoba ayevele eselungiselele ukuba le bhizimusi elithe xaxa esebenzisa inani labantu ababethe bazabuya elizweni kodwa besula amacebo abo ngenxa yomumo welizwe.
Abantu bayeza but not ngendlela ade sikhangelele ngayo. Ama bookings abesiwatholile kumbe ebekhona before ama elections ka July 31 amanye sekhanseliwe because of this fulcrum and pit of whatever what happened. So kukhanya ngani impumela yokhetho isiyenze amanye ama bookings akhanseliwe.
Nxa ukhangele kuzaba ngono yini kunsuku ezilandelayo sekukhanya ukuthi kuhamba njani?
Hayi silethemba ukuthi ngokuhamba kwezikhathi because to me there are two sides of this whole story. Number one, we've got the people's president on the other side and the court's president on the other side. So silethemba elokuthi as long as we provide i-security njengelizwe to our visitors kungahamba kuhle going forward.
Manje bonabo abakhansile ama booking baningi kakhulu na kumbe ngabantu abalutshwana?
Baningi kakhulu okumangalisayo yazi kuzisa ubuhlungu nxa ikhampani e-ADC isenze ama budget projections based on these bookings. So kumele betshintshe ama projections abo ngenxa ema cancellations wona lawo. Baningi kakhulu kanti.
Kuyakhanya yini ukuthi bonabo abangasezi elizweni ngabaliphi ilizwe?
Ye ama details abo can be put together. But mostly ngama Americans and from European countries. But abaphuma ku the Look East Police ekaMgabe the previous president balutshwana abakhansilileyo. Abakhansila kakhulu ngama Americans nabavela ku European Union.
Bona abekhaya bayeza yini ngobuningi ukuzabuka impophoma ze Victoria Falls.
Abekhaya isifiso siyabe sikhona kodwa ngenxa yokuthi umumo womnotho awumanga kuhle. Ilizwe limi manzonzo, ilizwe limi ngezinyawo, ngabanayilo kuze ngimali yokuthi bephume bebuye bezobona kumbe bezobukela kumbe bezozilibazisa eFollows.
Umeya wakhethwayo kuthiwa ngubani ibizo lakhe njalo ibandla lona lalifuna ubani? Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume ukansela wedolobho leVictoria Falls ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMathebeleland lakobulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezavota ngayo. Sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leMthwakazi elancintisa ezigabeni zeMathebeleland lakobulawayo kuzikhundla zamakansila kunye labameli bedale lephalamende lanqoba esigabeni sinye sobukansila edolobheni leVictoria Falls. Umoyo uthi esigabeni seMathebeleland kwaba lokuqilibezela okwedlula ezinye izigaba zelizwe.
Siyabonga babagande labalaleli. Umphumela okhetho kawutshengiseli ukuthi abantu bakithi bavote, baphika abantu abanjengathi bavotela izano. Ngikhuluma nje izolo, bengisemadobo North, ngibizwe ngabadala kwezinye izabelo laphana. Bathi bayamangala bona ukuzwa kuthiwa izano PF winile ngoba ngikwanisile ukubhoda amawadi mhlawumbe angafika amathathu. Bathi bayamangala ukuthi izano PF winile bona kabayivotelanga izano PF. Njalo siyananzelela ukuthi izano PF iyenze imizamo yonke ukuthi abantu abanjengathi bengafinyeleli ukuthi bakwanise ukunqoba ezabelweni zabo. Sinanzelela ukuthi kube basekele kwathiwa sinqobile ezabelweni zethu. Bekuyabe kusitho obufakazi obugcweleyo ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi bayayifuna inkululeko yabo njalo bafuna ukulwela izabelo zabo. Ngezindlela singathi izano PF ithethe ukhetho luka 30 July yalwenza engathi mina yireferendum ngesikhathi ukuthi hayi abantu beMathebeleland kumbe abantu bakomthwakazi basiphikile thina njengemthwakazi Republic Party ukuthi singabantu abakhuthaza ukuthi kumele sizibambele indawo zethu ezabelweni zethu sizibuse. Kanti njalo lokhu kuqhubekisela phambili lohlelo lokuthi sithi hayi ngelinye lamalanga sizafisa ukuzithola sesililizwe sisodwa njengabantu bakomthwakazi. Ngamafitshane engakutsho, izano PF iqhubeke kanye iriga njengalokhu yakwenza ngo-1980. Abantu bamangala namhlanje ukuthi izano PF iyariga, especially abantu beMashonaland abagoqela uChamisa. Izano PF iqala ukuriga ngo-1980 rika ubaba uJoshua Nkomo lezaphu bayaqhubeka njalo kathesi akulanto abafuna iphakame eMathebeleland. Yikho uthola ukuthi lo khetho lolu basinike amanamba. Amanamba lana besiwaphiwa ngobunizananzela ukuthi ama-candidates ethu wonke phose amanamba abo ayafanana ngabo 200 to 300.
Manje kungaba lobufakazi na bokubana kwaqilibezelwa kukhetho njengoba sibonile uMnumzana Chamisa ezama ukuthi ase udaba lokuqilibezela kodwa aluphumelelanga. Kungakwaqilibezelwa yini esigabeni seMandebeleni?
Kwaqilibezelwa sibili kakhulu njalo njengoba ngishilo esabeleni seMandebeleni yikho okwaqilibezelwa khona kakhulu okwedlula mhlawumbe eMashonaland ngoba siyananzelela ukuthi abantu bakithi kabakhohlwa lokho okwenzakala ngesikhathi sombhukazwe. Bengeke babe yizithutha namhlanje ukuvuka sebevotela uMnangagwa owathi bona ngomunye umnyaka bangamawu afuna i-DTT ngelanga elilandela okwavuka kufe abantu abangu-55 elubani. Ngokunjalo ubufakazi kunzima ukuthi sibe labo njengalokhu sabezwa bethi bacela i-primary evidence kuChamisa ngesizathu sokuthi izethi phela angithi kuyazakala ukuthi iyingalo yezanu PF. Nxa kwakuthwe kusithi sifuna ubufakazi, izethi yayingeke ubuveze lobufakazi ngoba ubona yibo abakwanisileyo ukuthi umphumela wokhetho bawuveze usekela ibandla lezanu PF njengoba sisazi ukuthi izethi lezanu PF umuntu lo mfo wabo. Kanti njalo izekhona leyana iqhatshwe nguhulumende wezanu PF ukuqhubeka itshontsha ukhetho, itshontshela abantu lokho abakade bekuvotela.
Kanti manje nxa kulokuqilibezela eMathebeleland South kobulawayo ke njengoba sibona ukubana ibandla leMDC Alliance liphose lanqoba isigaba sonke sakobulawayo ngaphandle kwesinye kuphela, kungakutshengisani lokho?
Hawu, siyabonga baba. Umbuzo lowo nje besenza lathi post-mortem after elections njengebandla. Sananzelela ukuthi hayi abantu bakithi lapha eZimbabwe abalanto leyo kuthiwa ngesilungu i-voter education, kabafundiswa ngokuvota. Abantu abaningi bavote ikakhulu lapha kobulawayo besithi bakhipha izanu. Ngokunjalo ekukhupheni kwabo izanu Zanu bebezitshela ukuthi ukukhupha izanu ukuvotela ukansila kaChamisa uvotele uMP kaChamisa ubusuvotela upresident uyena lo uNelson Chamisa ngoba abantu bebesithi bona bacabanga ukuthi ibandla elilothuba lokukhupha izanu PF embusweni libandla leMDC Alliance elikhokhelwa nguye uNelson Chamisa kodwa ke kusidanisile ngoba lo uNelson Chamisa ngemva kokufaka kwakhe abantu besishoneni kuma councillors abedlula 17 awugoqela ukuthi for the first time kumbali yakobulawayo sesithole udeputy mayor olishona abantu bakithi bese bekhala betshengisela laphana esitholi kunzima ukuthi ayithina kasifuni ukuthi sibe lo mayor kunye lo deputy mayor abavela eMpumalanga ngokunjalo i-voting pattern yakobulawayo bebevote abantu nje bethi bakhipha izanu PF hayi ngokuthi bala amabandla anjengathi iMRP kodwa bebecabanga ukuthi ngokuvota bevotela o-councillor uMP u-presidential candidate nalo ngokunjalo bazakhipha izanu PF kanti ngemuva ngale besivele sibatshela abantu bakithi ukuthi hhayi alisoze lafa layikhipha izanu PF ngoba izanu PF yafakwa ngabantu abagoqela bona labo asebekuphathi kaNelson Chamisa ngoba ngesikhathi leso abaningi abemashonaland babevele besekela izanu PF.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 okobulawayo lingakhohlwa njalo kusasa siyaqhubeka ngelinye njalo ihlandla lohlelo lwethu lapho esihlolisisa indlela okwavotwa ngayo esigabeni seMathebeleland.
Yebo 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 Mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ezinye izalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilitane sezibumbe inhlanganiso yokuphathisa abafinyelelwe ngumkhuhlane wesihudo secholera eyeDiaspora Cholera Crisis Committee ngenjongo yokubuthanisa imali lokucubungula imbangela yalomkhuhlane. UEzra Chisa Sibanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Inhlanganiso le ibunjwe ngodokotela, abongi kunye namalunga enhlanganiso ezizimeleyo kweleBritane ukuthi ilwisane lokusabalala komkhuhlane wesihudo oyekholera osukhathazile eZimbabwe. Umnumzana Freeman Ncube oyeMathebeleland Development Committee ngomunye owasungule inhlanganiso le.
Thina ke njengeMathebeleland Development Initiative sibone kufanele ukuthi sihlangane lezinye inhlanganiso labodokotela, labonesi, labanye inhlanganiso nje ngesiphangephange ukuthi sihlangane safoma iDiaspora Cholera Crisis Committee.
Uye phambili uNcube echaza ngomsebenzi wali committee.
Inhlanganiso leyo sizama ukuthi sibone ukuthi siya enza ama research kulabodokotela phakathi ukuthi babone ukuthi yikwini abangawuncedisa, abangancedisa ukuthi sibone ukuthi siyavikela lo mkhuhlane ukuthi ungayiphambili. Singakulungisa lokho kuzayenza ukuthi sibone ukuthi izinto eziningi eziyizo ekade zidala umkhuhlane lo ziyaphela.
Umkhuhlane lo uyavikeleka njalo awukho emazweni asathuthukayo. Kutsho uNcube othi umangaliswayo ukuthi kwenzakala njani kweleZimbabwe ukuthi abantu babulawayo ngumkhuhlane onje.
Lokhu sisehluleka ukuthi sivikele umkhuhlane okwenza ukuthi siwuvikele. Bengicela ukuthi abangani bami bonke abakudiaspora labangaphandle asizameni ukuthi sincediseni umkhuhlane lowo ungakaphumeli ngaphandle, ungakafohli ukuthi ugcwale yonke indawo.
Uqhubeke unqube ekhuthaza uhulumende ukuthi alungise impompi zamanzi.
Ama-local authorities nohulumende into yakuqala bazame ukuthi balungise lawo mapayipi adubukileyo ayiwo akhipha amanzi angcolileyo angena kwamanye amanzi lemgodini ama-bore waters asengcolile ngenxa yamanzi la angcolileyo avela emapayipini. Siyazama nathi nje njenge-diaspora cholera crisis committee ukuthi sihlanganise izimali sithumele izimali ukuthi ziyencedisa khona ngale.
Izibonakaliso zalomkhuhlane ikuzwa isisu esibuhlungu njalo sikugijimisa uhuda ubuye uhlanze uzizwe uphela amandla ubuye uzwe uwoma. Incwethu zezempilakahle zithi umkhuhlane wesihudo sekholera wenqabelwa ukuhlanzeka udle ukudla okushisayo njalo ubilisa amanzi kuqala ongakawanathi. Ngimela Studio 7 eLondon ikamela mueza Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Jesus Banda. Silokhu sikudaba lunye. Kulabantu abachothoza uhulumende ngokwehluleka ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera osubulele abantu abangamachumi amathathu lanhlanu. Ake sizwe abanye babo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo lwethu Zimbabwe Today esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook kukhasi lethu leVOA Indebele.
Uhulumende kumele alungise amaphutha abalungisise amanzi abantu abaphuza amanzi ahlanzekileyo njalo labo laba abathengisa emgwaqweni ekubuhlungu ngoba izingane zabo ziphila ngakhonokho abakuthengisayo so angeke bazwisise ukuthi bayekeliswe nje.
So wena ngombono wakho ubona ngani uhulumende njengoba esithi kala mali la makansili imali ngani yasilela kakhulu eHarare so bathi bangeke bakwenza ngesiphangiphangi ukuthi kunqabelwe sibili umkhuhlane wesihudo owamanje kumele kwenziweni mandlo?
Kumele bona bahlambulule bezame indlela zokuhlambulula amanzi anathwa ngabantu. Labona laba abadayise emgwaqweni kumele ba-understande but inkinga ukuthi babe sebewodile bazobalelosi. Uma mabebayekele ukuthi bathengise ababanike imisebenzi ezophilisa izingane zabo beqale beme ukuthengisa. If uma bengakwazi ukuthi bayenze khona lokhu abayekele abantu bazithengisele into zabo kula ngenye indlela.
Uzwa kuthiwa kuhamba njani lapho vela khona edorobheni? Idorobho lapho vela khona yiliphi?
Kobulawayo.
Unceda njani abantu khona ngale kumbe akula lawo into ongayenza ukwenza ukuthi abantu bephephe kusihudo lesi?
Ana ngiyabakhuthaza ukuthi manathe amanzi beqale babhoyise but akula indlela esingayenza.
Ye, siyambonga kakhulu-ke unkosazana Sandra Ndlovu ukhona ngale-ke eJohannesburg. Sibona ngazani silo omunye umuntu ecingweni lapha singazithi silobani. Sakubona mfowethu.
Ngibona njani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma lombono.
Wena uthini ngodaba lolo?
Udaba lonzima kakhulu lo. Uhulumende kumele alungisise ngoba abantu baphephe kulo mkhuhlane wesihudo njalo lo mkhuhlane ngithi uqale khonale eHarare so usumemetheka kumele abave babhlokhe lawa abantu abadayisa ama-fruits nama-vegetable abuya from eHarare.
So kumele bakwenze njani khonokho?
Hayi la bantu bakumele bantu bamashona la baphume lapha emathebuleni bayahambe be khonale ngoba uqale khonalo.
Kodwa phela abantu bayahamba phela umuntu uyasuka lapha endaweni enje ayekweyinye akuvunyelwa khonokho mzana?
Hayi akusambena kumele wabhlokhi lawa abantu abatravelayo lapho noma sebemebethisa lomkhuhlane kufana nezinye izambia ngithi yabona amabonelawana abantu behlola nxa ufungazi bezambia andinikeza amabodlela ukuthi behlola ninikeza nama-tablets. Nawo kube njalo ngabayenza ama-roadblock babhlokhe abantu laba ama-transport abatransport ama-vegetable nama-fruits lawa angavumeli kangena kobulawayo angavumeli kangena emathebeleleni.
Ye kodwa abantu bayakudlani kwenziwa njalo usuzokuhlupha khona
asukuthi into zonithi ziyavuyaasukuthi into zivele zonke zimele zibe zivelele khonale kimfo zikhona ya angapha unless into zibuye ngase-South Africa ngiyazwakala into ukuthi zibuye ngakhonani ngolapho uqale khona lo mkhuhlane lo wesifudo lo kumele baqhathekise le ndawo besithi le mathebeleni lento uthila kungazofika nangangaphakithi. Ambongelo.
Ye, wathi sithathe ubaba osecingweni khona manje silo baba uMichael Ndweni. UMichael Ndweni uhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Ngapha kuBulawayo, hayi bekungani akuwabi serious kakhulu of course. I-council ibithina they are having an operation to try and discourage abantu abathengisa ukudla egcekeni, particularly laba abaphekayo. but ngathi ukukhoshana kwabantu sile strategy nayo singakubona kangako as compared to what was saying in Harare. I think it's because maybe amazinda zokubulawa they are trying also to exercise extreme caution in terms of cleanliness, which is a commander for doing that nabantu abathengisela khona. But our concern is ukuthi kulama veggies amaproducts are coming from outside Bulawayo as of ebusuku namhla kusisa. I kind of impede ebuyile lapha esasipethe ukuthi ngani ngayiphethe imikhuhlane
imbida leyo kuthiwa ivela kubani
Harare khona le jiwa kule cholera khona. Ama-reports atholakala they are saying ukuthi abantu laba teams I think maybe the government or some government that is intended by it banned we don't think I export thing keep my baby from Harare. But I wonder about teams Nico Dima Sensu then they started shipping out in Peter and God.
Paul in the end, I'm going to go. Is it still about to have
a good day? Yeah, come on, I'm going to talk to you. Let's talk to market and we're not to be retained some of the quality that I was to be over any uncoding have been contaminated. The other way put the schedule the most common last council explained some of the things was done. And then our suggestion was we can have a process to acquire our points, major roads and get over life. Who can end up with Kenzan? I didn't say if you number passes and then with a sheet and a spray or something that are entering the seat, what we try and contain a because we're getting with the current number 10 from now with the cholera, so they are being tested now to ascertain whether we have the cholera. So, as we tell about the things that we would see, our chance in the last year, we have a machine out, but from the side of the Kangi, Lavandaman, the side of Lavandaba, King, against the Yen, Emma Shops, Lavandani, and Bakangi, the civil report of Andu, Ungumunda Patrick, Abulame, from over, those who can put that in a song.
Lapho ke belilalele uGibbs Dube uStudio 7 exoxa labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kupheji lethu leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka oyikhosafa oqhutshelwa kwele South Africa. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo yezibani sendaweni yesibili engalaneni yesibaya sikaGroup C lile mikhulamulo yesithupha kuthi eleUganda yilo liphutshe lisendaweni yokuqala lile mikhulamulo yesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leUganda yilo lihlela thola ilungelo lokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lele South Africa eliphutshe lisendaweni yokuqala kwisibaya sikaGroup A, ikanti kwisibaya sikaGroup B kuphumelele amaqembu amabili abalisa eleZambia lona elihlezi phezu kwengalaneni le mikhulamulo yi9 kanye lele Cameroon eliphutshe lisendaweni yesibili lile mikhulamulo yesithupha. Iqembu leCameroon leZimbabwe yaqede imidlalo enemiklomelo elingeneyo kodwa umehluko obesekutheni iqembu leCameroon lihlohle amagoli amaningi kuleleZimbabwe yikho ledlulele kwisigaba sesemifinal. Iqembu leZimbabwe linqotshwe kufinal emncintiswaneni wanyakenye okuchutshelwe kweleZimbabwe lapho elafinyelela khona kwisigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo eliqede lisesimeni esihle kumaqembu aphutha imidlalo yezibaya esendaweni yesibili kodwa lonyaka kwehlule. Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi ungaphumeleli kweqembu leZimbabwe kuveza ukuba sekumele kuzanywe abadlali abasakhulayo.
Ngibona ngani kudliwe ucoach wabo ngakuthiwa khangela egemini yokuqala wayefake ama-original players then kusecond game besidla iSwaziland kwasonjeniswa abatsha but sesesidlala le Uganda wabisela labantu esibajayeleyo abadala sombona ngani basuke badelele iUganda kakhulu ngakho ke umbono wami bona ngani laba ama players lawa amadala sesiwajayele so kumele ukuthi hayi bethathe uhlala phansi betshonelwe lilanga.
Amaqembu abefakwe kuzibaya ezintathu okutsho ukuba amaqembu amathathu aqede ehlezi endaweni ephezulu kwengalane yiyo ahle edlulela kwisigaba sesemifinal lapho iqembu leCameroon elizadibana khona neleZambia kuthi eleSouth Africa lizadlala neleUganda. Kusasa amaqembu azahlaba ikhefu ukuthi imidlalo yesemifinal iqhubekele phambili ngolwesine ikanti umdlalo wokudinga iqembu elizaphutha lisendaweni yesithathu uzedlalwa ngolwesihlanu kube sokusithi ifinal izadlalwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Usifikiseke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abanye abantu basola ukukhalala ukulalela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa edale lephalamende okwenziwe ngamalunga eMDC izolo. Ize thekeleli zimisa ukuvakatshela eZimbabwe kulandela unqoba kukhetho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.